ukuthi Citizens Coalition for Change yehlulekile kukhetho oludlulileyo ayisiyo nto eyisimanga ngoba abantu sebekwazi kumahluko we-Citizens Coalition for Change ekaChabango le-Citizens Coalition for Change ekaMnumzana uNelson Chamisa. Njalo okwakathesi kusuke kwabalula ukuqathanisa ngoba umthethandaba uvalele abakaChamisa ukuthi bengabi ngama-candidate kukhetho. So sokusaziwa ilizwe lonke abantu besebekwazi ukuthi abangena kukhetho yi-Citizens Coalition for Change ekaSengezo leZANU-PF. So abantu basebazihlalela bazihlalela ezindimi zabo abazange bazihluphe ukuthi bayovota ngoba bekwazi ukuthi i-candidate abayifunayo kayikho. Yikho phela owenze i-ZANU-PF ithathe ama-seats amaningi. Khona kuyinto vele esatshela bona laba abahamba loChabango ukuthi izenzo zenu zizakwenza ukuthi i-ZANU-PF ibe lama-seat amaningi. Lakanye yikho sokwenzakele ukuthi i-ZANU-PF isile 2/3 majority e-parliament okuyinika amandla okuthi iguqule isekelo som buso. Ye, kodwa athi khonokho kuphela amandla lawa asezasetshenziswa ukuthi kuguqule isekelo sombuso kumnangagwa athole i-third term engekho kusekelo sombuso esikhona kathesi. So esingakutsho ukuthi uSengezo nabahambi bakhe sebeqhubele umnangagwa i-third term.
Manje nxa sikhangela phambili kuyini okuzenziwa njengoba ibandla leZANU-PF selithole izikhundla kumba ama-seats ayenza ukuthi benelise ukuguqula isekelo sombuso welizwe. Lithini nalokho?
I-opposition yonke amabandla wonke aphikisayo eZimbabwe akusela lutho olungenziwa ukuthi kutshintshe inani yama-MP eZANU-PF eParliament. Khonokho sokuzanikeza iZANU-PF amandla othi baguqule isekelo sombuso benze santando. Njalo into lokhu ilihungahunga okwakathesi ikuthi uMnangagwa ufuna i-third term. I-third term leyo isilula ngoba uSengezo usenelise iZANU ukuthi ithole leyo 2/3 majority ekhona eParliament. Kuyabe sekusithi ukuthi labana ababehugwa i-faction kaMnangagwa laba abalandeli bakaMnangagwa ababeqanjelwa amanga ukuthi uMnangagwa uzangena i-term eyodwa. Kuthi ukuthi bayabe zazibona ukuthutha nxa uMnangagwa engatshintsha umthetho esenzela ukuthi athole leyo 30 term. Konke khonokho kuyimbangela kaSengezo Chabango othi nxa ezondile kungangcono inyawo zakhe ziqamuke, kungangcono aqhubele amasithi kuZANU-PF ngenxa yokuzonda labo asebenza labo ku-Citizens Coalition for Change. Ngesikhiwa sithi dust current scenario prevailing. Yikho sokukhona njalo akusatshintshi lutho.